Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Linga alifuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngomvulo mhlazi ku 8 ngwabakazi 2022 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, lamuhla lilanga lokunanza amaqhawe awalwa impi yenkululeko, kodwa iningi labo elisaphila liphila nzima. Kambe okwenzakalayo elizweni yikho abakuphumela ijumo na?
Ngoba imali yelizwe nxa ingawa ngalolu hlobo sicine sigxile ukusebenzisa imali zamanye amazwe ezibumakhelwane, hayi asikho lokho sasikukhangelele. Lokhu
ukuvalwa kwezikolo ngeviki edluleyo sokuvuselele ukwesabela kokuqhamuka amaphathi abasakhulayo awokuganga okuthiwa ngamavuzu edolobheni lakoBulawayo.
Sesike sezwa ngathi lamapholisa ake aletha ukuthi umbiko ukuthi siwufake emabandleni kukhuzwa abantwana.
Unkosikazi kamsekeli kamongameli welizwe uMiniyo Thabo Baloyi Tshiwenga ubekoBulawayo ngempelasonto, lapho aveze umkakhe njengomkhwenyana kaBulawayo embuthweni wokuhlanza idolobho.
Alibonani Bulawayo omuhle, ngithanda ukulibingelela bazali, ngizehlisa ngaphansi kwenu ngisithi sibuyile namuhla lomkhwenyana wenu.
Zonke lezi ndaba lezinye nizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Lamuhla lilanga lokunanza amaqhawe awalwa impi yenkululeko, kodwa iningi labo elisaphila liphila nzima. Kambe okwenzakalayo elizweni yikho abakuphumela ijumo na? Sixoxele omunye owalwa impi yenkululeko ekuvuyo leZebra, umnumzana Max Mkandla.
Okukhona lapha yukuthi okuyikho sibile sakuhambela empini, sasihambela esikubiza ngesilungu sithi i-system, izenzo kumbe okwakusenzakala ngaleso sikhathi kungokobandlululo. In general it was all about system. Nxa sikhangele siqathanisa lolokho okwenzakalayo kathe sikukhona ku-ground, ya kulamaphutha amaningi sibili akhona asengasiwo lwabe sesiwakhangeleli ukuthi kungaba ngamaphutha. Ngoba imali yelizwe nxa ingawa ngalolu hlobo sicine sigxile ukusebenzisa imali zamanye amazwe ezibumakhelwane, hayi asikho lokho sasikukhangelele. Lokho sasikhangelele ukuthi sihlale lapho esihlala khona, lathi sithole ubukhosi obubusekileyo, silime santando lapho esilima khona, siphathiswe lapho esimele siphathiswe khona. Kodwa-ke amandla engiwethu ukuthi umhlabathi wonke ezandleni zabantu, yikho isiqokoqela sakuqala leso. Kanti sinxa ngathi emabhunu esebiso la namazwe lo mhlabathi wona lo owasuvele usuthethwe, akusazwisiseki lokho. Sokumunye vela akusadleki sokule nhlabathi. Kodwa-ke above all ukuthi kube lokuthula nje, sokumele ukuthi sikhangeleni umongameli welizwe ukuthi khona uhlelo loluza luphatha njani, elukhokhelele njani. Sifuna abantu behlale ngokukhululeka lapho abaye behlezi khona ezindaweni zabo. Ngibona ngazani yikho lapho okule ndaba khona enkulu. Njalo okunye okukhona, impambaniseko ikhona sibili. Kanti nxa ngavele umbutho wonke owayovele wayakwelwela ilizwe, sitholakala ungasona lo sephaliyamenti. Ephaliyamenti ngale lapho kumele kukhangelwe khona izinqumo zomnotho ukuze kuyekelwe lokho okuthiwa khona ngosiphatheleni. Lapho osomabhizimisi kuthola ukuthi basebegcwele ephaliyamenti beguqula isisekelo sombuso welizwe, bebekwa kwabo bona abakufunayo ukuzahambelana lamabhizimisi abo. Kayisikho lokho sasikufuna. Asifuna ukuthi peasant wonke ethole ukuhlala kuhle.
Manje ngokubona kwakho, kuyini okungenziwa ukuze lani lithi hayi yikho sibili lokho esakuhambela kuyalwa impi yenkululeko?
Okuyikho okumele ukuthi kwenziwe lapha yikuthi khona kuma 10 provinces akhona wona lawo, akakube lomunye lomunye omelela iprovinsi yona leyo, omele khethwe yibo bona abombutho. Nxa sithi abombutho ngikhuluma ngama war veterans, thina esahambayo kuleyo mpi leyo kumbe sangena phakathi kwaleyo mpi. Iprovinsi leprovinsi kumele kube lomuntu oyimelelayo, umuntu uzakhuluma elawule kakhulu ngenjongo ezombangazwe ukuthi kwakuhanjelwani empini. Kukhangelwe le ntuthuko yakhona, abantu bephiwe proper history, abantu bekhangele i-development ekhona. ngoba kathe sokule devolution. I-devolution le ivele isetshenziswa kuhle yini? Devolution le nxa ibuya kayingaphiwa laba bantu labo kuthiwa khona bakhethwe ngabantu kuthiwa khona baye eParliament kumbe baya ngama-city council khonapho kuma-local government. Ngoba bathatha imali yana beyiphambule bezenzela okwayo. Bebe lama meeting badla imali zabantu ukuthi abantu abakhambileyo baya khona empini babuya lalo ilizwe lelo. So uthola namhlanje nxa besiya eParliament kabavotelwe, bevotelwa mbani? Why khona vele eParliament sokugcwela obhujwa kuphela khona ngale? Bakhuluma ngani labana abantu baseParliament kumbe abaku-local government? Bayakuqondisa yini inhlelo zabantu? Yikho khona lokho kulapho kuphambaniseka khona. Ukuze kuqondiswe lokhu akube lama war veterans abalweli benkululeko abahamba eParliament laphana hathi ngevote. But besiyamela lokho bakumele beqondisa izinqumo abantu bangaze baphunyuka kunjongo yezombangazwe. Lakho nxa sisithi khona belaphana ngisitsho ukuthi khona nxa besiye eParliament ngabahambe ngequota system.
Lo ke ngumnumzana Max Mgandla ongomunye ohalwa impi yenkululeko ekuvuyo lezibra ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Ukuvalwa kwezikolo ngeviki edluleyo sokuvuselele ukwesabela ukuqhamuka kwamaphathi abasakhulayo awukuganga ukuthiwa ngamavuzu edolobheni lakobulawayo. Emagigini la abantwana abaleminyaka engaphansi kwechumi lasithoba minwembili bayenatha utshwala besebenzisa izidakamizwa besiya emacansini. Siqoxe lomfundisi uSeni Sibanda isikhulumeli senhlanganiso yeChristian Alliance ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Ye amavuzu phathi sesike sezwa ngathi lamapolisa aye aletha ukuthi si umbiko ukuthi siufake emabandleni kukhuzwa abantwana ngenxa yokuthi bekuzwakala ukuthi bengabe kulama plans lezinye izinto ezenjalo ezithize ezingayenza ukuthi abantwana becine besenza ke leyo mdlalo eyokugaba. Lokhu kuliphutha ngoba kuyabe kuyisikhathi sokuthi ngabe bayabala belungiselela item lezayo kodwa abaningi sibabona sebeqalisa ukwenza lokhu ukungezwa.
Zona inhlelo zokuthi abantwana bengenzi ukuganga khona lokhu zikhona yini elizikhuthazayo?
Inhlelo zokuthi abatsha bezilibazise njalo bethole indlela yokukhuthazwa ukuthi bengangeni ezintweni zokuganga. Sinanzelele thini ukuthi amabandla amaningi esebenza lawo abele nhlelo ezihlukeneyo, abanye bebelama conference, abanye njalo belama camp. Siyakwazi ukuthi abantwana abaningi abangena emabandla esebenza lawo abanye ade bekuma-camp lawa e-Scripture Union. Njalo sinazelela ukuthi ngaleli khefu amabandla ethu amaningi aba lama-conference awo abawenzayo. Ngakho-ke thina njenge-Christian Alliance ngoba sisebenza la mabandla ayehlukeneyo asibi le nhlelo ngalesi sikhathi. Siyabe sidedela ukuthi amabandla la esebenza lawo abe le nhlelo zabo. Yikho lapho ohamba khona abatsha esebenza lawo. Nxa besiyalalela ilizwi lenkosi liyabathiba, liyabakhuza, liyabanceda ukuthi bengangeni ezintweni lezi eziningi. Udubo nje luba khona ukuthi laba abanye abantwana abayenza lezi nhlelo babe bengayi lasemabandleni lasemachurchi. Ngakho kuyadingakala ukuthi kube lo hlelo oluzabe lukhangele bona labo abangabuyiyo lasemachurchi ukwenzela ukuthi kube le ndlela yokubasiza. Ngiyakhumbula ukuthi kudala kwakusiba lama clubs emalokitshini abantwana babekwazi ukuthi bedlala khona kumbe kule swimming club, kumbe kule tennis club, kumbe kule basketball club, kumbe le bora nje lokuthi bedlale. Konke lokhu khathesi ngesikhathi esiningi akukho. Enkayi laseLower Gweru sathenga ke amabhora lama uniform ukuthi bebe lama teams okudlala ama youth ukuthi abezidlalela lezo zinhlelo ezilokhu siqhubekela phambili senziwa. Kodwa lapha emadolobheni obulawayo besingabi lohlelo olunjalo. Ngakho ikwesi ukukhangelele ukuthi nxa kungaba lohlelo olunjalo lunganceda kakhulu ukwenzela ukuthi abatsha bethole indlela yokuthi basizakale bengangeni kulokhu okwamavuzu phakathi.
Manje lina ngokubona kwenu imbangela yokungezwa khona lokhu kungakuyini?
Imbangela yokungezwa lokhu ivela ezintweni ezihlukeneyo. Okokuqala, ukwanda kulenjini esingathi ama-social media lawa ayenza ukuthi i-information, izinto zokuganga ezithize abantwana abakwanisa ukuzibona ebulenjini. Khonokuyana kuyabaphambanisa bahlanganise ingqondo zabo njalo kubakhuthaza ukuthi benze izinto ezimbi. Owesibili, abanye abantwana kade sabaningi abazali babo abakho lapha eZimbabwe, abazali babo babe bekudiaspora, abazali babo baseGoli kumbe Botswana, abanye babe overseas kodwa bebathumezela imali eziningi. Ngakho ke nxa umntwana ethola imali eningi engapha eyedwa uyalingeka kakhulu, hayiyo engathi uduko lukhona esilunazelelayo, ngoba nxa abazali bengale kudiaspora kwezinye isikhathi kuyabe kunzima ukuthi bebe labantu ababo. Ngakho ke babe bathumezela ngapha imali esingathina i-compensatory behavior, bebathumezela ukuvala ukuthi yena umzali kakho. Then okunye okwesithathu uduko lukhona ukuthi siyananzelela ukuthi laba abazali lapha abakhona sebevumela abantwana ukuthi umntwana uyahamba, kumele umkhangele ukuthi ugqoke njani, uthweleni kusetshele yakhe, njalo abuze ukuthi kanti vele uyangaphi. Nxa usuka lapho sithi kule party kumbe kulani uyangaphi, ubuya nini, uhamba lobani. Konke lokhu kuyadingakala ukuthi abazali bathathe i-responsibility yona leyo, bengayifuqeli kwabanye abantu. Ngakho ngiyabona kuyadingakala ukuthi kube le ndlela yokuthi abazali labo basizakale, bakwanise ukuthi baqinise indlela abakhangela njalo labakhulisa ngayo abantwana. NgesiNdebele sithi sigoqwa sisesemanzi. Ngakho kuyabe kudingakala ukuthi ukugoqa khonokho kwenzakale.
Lo ke ngumfundisi uSeni Sibanda oyinhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwaBulawayo. Isigaba sebulilima emangweni weMatopeleland South siza kuba lokhetho lwamabuy elections ekuqaleni kwenyanga ezayo. Kudingwa abazamela amaward ecouncil amathathu. Sixoxe lomgcini sihlalo webandla leCitizens Coalition for Change esigabeni lesi, umnumzana Solani nje emnyamamoyo, ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Baba Gandhi lapha silamabuy election endaweni ezintathu. Ibulilima West ile ward 14, okwakho no council wezano owatshonayo. Ibulilima West ward 16 owezano waresigna sitha ngeke qhubeke nalomsebenzi wezano, pressure ithole ebantwini. Then kukoba le by-election ebulilima East eward 1. Eward 1 owezano uyagula lawagcine resigni leda ke qhubeke umsebenzi lo. But now iward 1 silesimanga la, sibona kule amaparty amacha angela lento kuthiwa yi ukuthi kasikwazi labantu laba bangaphumi kuleyo ndawo, so izana ucreate another two political parties. One yakhona kuthiwa yi CGC ekhokhelwa kade yakona ngulingiwe Nyoni. Then sikoba leyinye ukuthiwa yi-PP, ikhadi nakhona ngu-Darlington Moyo. Then sokusiba eyethu i-CCC ikhadinet ngu-Efrem Moyo. Sikoba lezano PF ikhadinet ngundlovu Khosamo. But ukusimangazayo ukuthi layi two sivela abantu bakona kasibazi njalo kabakhe kuleyo ndawo, so izano ibonile ukuthi zelos-election ingcono i-create another two opposition parties. So esikubone ngento ukuthi yinto kumele sifake amehlo kakhulu eyenziwa ngayo izano PF. Lapha ngayibona ukuthi iyaluzayo niyacreate ama-opposition party, abantu babo singabazi lokuthi bavela kuphi. Sesilo msebenzi omkhulu kayo.
Alo ke ngumnumzana Solani nje emnyama moyo, umgcini sihlalo webandla leCitizens Coalition for Change esigabeni lesi, ubekhuluma ecingweni leStudio 7 esePlumtree. Unkosikazi kamsekeli kamongameli welizwe uMinnie Thabo Baloyi Tshiwenga ubekobulawayo ngempela sonto lapho aveze umkakhe njengomkhwenyana wakobulawayo embuthanweni wokuhlanza idolobho. UTshiwenga usanda ehlukana lo Mary Mbayiwa ogulayo okwesabekayo. Ngesizwe amazwi kaMinnie Thabo Baloyi Tshiwenga.
Sanibonani Bulawayo muhle. Ngithanda ukulibingelela bazali nizehlisa ngaphansi kwenu. Ngisithi sibuyile namuhla lomkhwenyana wenu ukuba sizokuncedisa ukuklina ibulawayo. Thina kobulawayo vele sazi basingabantu abagezekileyo, abahlanzekileyo, abazithanda. Kumele ukuthi sikutshengisele kwi-environment yethu esihlala kiyo. Ngoba even eBhayibhelini kuyakhulunywa ukuthi lapho ulengcekeza khona uNkulunkulu kasondele eduzane.
Lawo ke ngamazwi kankosikazi kamongameli welizwe uMini Yothabo Baloyi Jiwenga. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leNews Daily lodaba lokuthi umkhokheli webandla lezokholo eleZCC umfundisi Nehemia Mtendi izolo utshele umongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi angakhuthazi udlakela phambilini kokhetho oluzayo abe lomjaho okhululekileyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi imuli yemaswingo eyalunywa zimpisi isiphiwe uncedo nguhulumende. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Njani kustudio 7 ngapho ntungamili inkomo labojonga kandembili lonke nje osithandekile mhlanga siyezwa umprofiti kamnangagwa lo thina nango 2023 mnangagwa uyawina siphathina kohlupho olungaka wena umprofeti kankulunkulu mba umprofeti kasathane akasichiki uzowumanela thina lapha bekhuluma into zakhe lezi uzama ukuthi abantu badonde ukuyavota ukuthi vele mnangagwa sewinile akachiyane lokuwumana lapha nxa esekeleli izani kayisekele
Linjani Studio 7 linjani ayisiyo abasakazi bakithi sibathanda wasethuleli indaba njengoba zinjalo hayi siyezwa thina njengemthwakazi bantu bakithi njengabantu bakwamthwakazi hayi vele singaphansi konyawo abantu besitshoneni bayasihlukumeza bhekani ngithi ude kunjani imigwaqo yakithi yonke i-development ayikho lezi ndawo zamachina amachina kulaa nto abazoyenza amachina yilabana ukuthi ngidle nami ngidle injalo labana abantu njalo bahlukumeza abantu amachina so abantu bakithi asivukeni bakithi asivukeni indaba kamsenke vele amaphepha acatsha njani kula maphepha acatshile jasi nje ekhaya bakithi bakuphuma izani ukuphepha kuzoba right izani manga stepa down nokunye nokunye lokhu asikhohlwe
Studio 7 siyabonga Studio 7 siyabonga kakhulu indaba elisethulela zona ezimhle kakhulu ezibusekileyo ezilobuntu siyalibingelela ngegama lenkosi ngithe kule namba engiyicelayo ekababa wethu intatheli izindaba yethu Ezra Jesus Banda ebengingafisa ukuthi li-announce emoyeni liyithumele futhi khonapho nxa kungavuma ukuthi lingithumele enambeni yona leyo engiyifakileyo naleyo siyamcela nje kule nto esimcela ngokalokhu ngumuntu osincedisayo ngapho kwela mandela ogijigijima lapha lalapha ukuthi akazofika kule kunye kuyingxoxwanyana esingukuthi sixoxela isimbonise khona ukuze kuphume lula emsakazweni ngingabonga nxa lingamphathisa kakhulu ngaleyo ndlela lile ndlela elingantshela ngayo elinganikeza ngayo inamba leyo lingavela linike inamba leyo kuyabalula noma liyibhale kuphela lingayibhala liyithumele kustudio 7 voyindebele liyibhale ngizayibona kodwa ke bengilesifiso sokuthi ngangithiwa kule ndlela engabuya ngayo izekimi kuphela ngiyabonga
Studio 7 injani Studio 7 ake mpingile lapha mphawule ngabantu bakithi basesindebeleni abantu basesindebeleni babona uChamisa angani mhlambe uzaba ngunkulunkulu wabo bakhohle ukuthi uChamisa la khona khona kathesi akalandelanga umbuso iconstitution ye-MDC wansara ukuze abe lapho ngoba umuntu owayephidele indebele akangenanga ngendlela e-right yikho abantu bakithi bathembe ukuthi uChamisa uzabenzela ngcono akulatula uzatshintsha loba uChamisa engabusa mhlambe lizakho kungatshintsha ezitolo lapho elikhala ngakho but kubushona lobundebele kuyahlala kukhona yinto esifuna ukuyiqeda kwe-MRP ukuthi lathi sazakale ukuthi singabantu lathi ake sikhokheleni amashoni asilandele ngoba asobantu babanye abantu lathi singabantu ake lizinuke amakhopa abantu bese indebeleni like lizibone ukuthi landi ngabantu chiyanini abantwana bezazi ukuthi bangabantu bengabi ngabantu babanye abantu ngiyabonga okhulumayo nguchama ebulilima west ake sithande ukuthi sizwanane lati sikhokhele sibe phambili singabe emuva
sanibonani sanibonani usheshe lapha echolocho bakithi sanibonani studio 7 balaleli be studio 7 nabasakazi be studio 7 isikhonla khonla somsakazo awu ngithanda ukubonga kakhulu ngolwazi engilithole laphyana emsakazweni we studio 7 ukuthi eKenya kunabantu besindebele abakhuluma isindebele laphana nabantu abakhuluma isishona laphana kulelo lizwe lelo laseKenya awu kuyakhomba ukuthi siwumhlaba wonke sibambene sisabalele nabanye abanye bethu bakumazwe namazwe bahleli kahle sebeze baphiwa nezimvume zokuhlala laphana abanye bazalelwa laphana baphiwa amaphepha okuyovota yonke into kodwa hey ngakolunye uhlangothi ngapha sibuye sikhale ngapha eNingizimu Afrika madodana South Africa odudula mani singabantu sihleli ndawonye khona laphana abantu kusekuthiwa kuyadudulwa abantu futhi dudula hey labana abantu kahle kahle kusho ukuthi umlando waseAfrica abanawo umfundiso abanayo ukuthi singama-Afrika sihleli kanjani sidabuka kuphi kanjani sonke singama-Afrika abaqondisisi kahle badinga imfundiso labana abantu yikho nje bebe nenhliziyo zokuthi kuthiwa kuyadudulwa abanye kodwa kube kungabanye babo futhi ngiyabonga lapho studio 7 hawu ngiwutholile lowo mlando muhle kakhulu baqinisile abadala bethu kufunda kupheli ngifunde okunye namhlanje ku-studio 7 danki siyabonga msakazi
studio 7 linjani hayi ngizothanda ukukhuluma ngabantu bakithi esindebeleni ukuthi bantu bakithi asivukeni emaqandeni lizwile nje lokho ukuthi uthiwa kuyakwiselomeya uthiwa ngukambarami umuntu uyarare lelimzwile lani bisi kuthiwa sebisi lokho sowumeya kumntu wawudeputy meya into ekhona ukuthi uzagcina sengumeya khonaphana kobulawayo njalo iya iblawona lizaphathwa abantu beharare masiloko esingavukeni emaqandeni bantu bakithi thina futhi into esivotela abantu beharare kade sithi phambili ngochamisa phambili ngochamisa uchamisa bethatha ubhululu bakhe iharare ezobafaka khonaphana kobulawayo khonaphana bephatha iblawona anti ubulawa umuntu lomuntu ubhandela bakiwe so uchamisa mathatha abantu beharare le ezobafaka kula khonapha sesikhala futhi sithi hey uchamisa usibisela abantu beharare kade yinto esimvoteleyo antate sithi phambili ngochamisa phambili ngochamisa kuthi uchamisa kuthi ephathe so uchamisa mayephatha sesiyathatha abantu bakibe zobanika imisebenzi khonaphana eblawayo bantu bakithi azame nokuvuka emaqandeni 2023 sizame ukuthi sivotele umthwakazi republic party uphathe abantu bakithi okambara mleba ngeke sikwazi uma kungaphathe umthwakazi lapha kanti sokambara mntu wasesiya ngokuba ngumeya weblawayo wakwakuzwa kona okwena wakwakuzwa iharara sozotwa kolokukhuma lozo eseyimeya yokuzwe lokhu bantu bakithi asivukele emaqandeni bakithi
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo inombolo zethu +1 202 465 0318. Ukwezemelika, idale le-Senate izolo liphasise umthetho wezokuguquka komkhathi ukubandululwa kwemithelo lokwehlisa imbadalo yezempilakahle. Amalunga ama-Democrats yiwo avotele lumthetho. Amalunga omabandla amabili avote aba nguchiki lobhanqa 50-50 kodwa ama-Democrats aphathiswa livoti likamsekeli kamongameli unkosikazi Kamala Harris. Kwaba ngamavoti ayi 5150. Lumthetho ukhangelelwe ukwenza impilo yabanengi abaliholo eliphansi ibe nganeno kodwa abathola imali ethe xaxa bazabhadala imithelo ekhuphukileyo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi ecubungula ezombusazwe unkosikazi Priscilla Ndlovu.
Mina ngibona ngathi ngokubona kwami ngizikhuphe njengomuntu independent okhangela from esibangeni sokuthi angisom Republican and some Democrat ngingumuntu nje okhangeleyo ngikhangela amanamba akhe uBiden mina ngibona ngani uyawanele somsebenzi ngoba wenza okufunwa ngabantu abamvotelayo. Nanku inamba zemsebenzi abantu abasebenzayo, abantu baloku beqhatshwa. Eyinye indlela yokuthi ubone ukuthi upresident uyanelisa ukuthi abantu bathole imisebenzi. Siyakwazi ukuthi ezindaweni zethu lapho esebenza khona eziningi, silalo khona ukuthi kuthiwa kule shortage yestaff, siswele abantu bokuqhatsha. So kuthi imisebenzi mningi. Nxa ufuna ukuthi uyasebenza lawe ugijimisane lezinto ezeyikonomi, wanelisa ukubhadala irenti, uthenga ukudla. Imisebenzi khona. Then okwesibili ukuthi njengoba ngisitsho ukuthi kuyaba kusiya ngokuthi ngubani, singananzelela ukuthi intengo yamafutha ohambisa izimoto ike yakhwela yaya phezulu, kodwa kathe sesibone amaviki edlulileyo iloku isiya phansi. Kodwa ungabuza umdemocrat uzakhala ye ngenxa ukuthi zikhona ezinye izinto eziphezulu ezinye. Ungabuza umrepublican, umrepublican kasoza akutshele lokuthi intengo yanaliyana yefuel iye yehla. Mina njengomuntu ohlala kuleli ngibona ngani uBiden uyazama, ngoba iRepublican Party ikhangela abaphezulu abalezimali, iDemocratic Party ikhangela abaphansi labantu abadala abangelazimali, and yibo abantu abangafinyelelwa ngama-polls ngesinye isikhathi esiningi. Sizabona nge-election ezayo, kodwa mina ngibona ngani uBiden umsebenzi wakhe uyawanelisa, whether ngumsebenzi ophakathi welizwe kumbe udlelana lamanye amazwe, ngibona ngani uyawanelisa.
Zona inhlelo zikamongameli Joe Biden ezokuvuselela umnotho uzibona njani?
Mr. Gande, umbuzo wakho olandelayo ngothi wena inhlelo zikaBiden kambe zingabe singeziqondileyo yini njalo eziphakamisa i-economy? Lokuthi utsho ukuthi Republicans bathi hayi izinhlelo zingayisizo. Mina ngibona ngani inhlelo zikaBiden ziqondana lokuthi iDemocratic Party yona ifuna inhlelo ezinjani, ngoba nxa uyiRepublican ebusayo amaRepublicans labo balezinto zabo, inhlelo zabo. Singananzelela ukuthi bona nxa kungamaRepublicans, amaRepublicans basupporta ama-businesses, nxa kungamaDemocrats, amaDemocrat basupporta inhlelo ezokuthuthukisa abantu. So kusendlele niqondile ukuthi iRepublican Party njenge opposition party engavumelani lenhlelo ezikhangela ngezemfundo, ezikhangela ngezempilo yabantu, ezikhangela ngeze economy, izinto ze climate change, ezikhangela ngezinto zokuthi kube lobudlelwane labanye abantu, kumbe kube lenhlelo nje eziphuphuthukisa abantu abahola imali ezilutshwana. Kayisiyo njongo yama Republicans leyo.
Alo ke ngunkosikazi Priscilla Ndlovu, ingcwethi ecubungulayo zombusazwe, ube khuluma ecingweni leStudio 7 eseSeattle eWashington State khona lapha kwele Melika.
Lo ngumsakazo weStudio 7 sisakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma eVoice of America eseWashington DC. Yabo!
Isikhathi asisavumi ukuba siqhubeke sisonke, kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye izinhloko zendaba ebezikhokhela. Lamuhla lilanga lokunanza amaqhawe awalwa impi yenkululeko, kodwa iningi labo elisaphila liphila nzima. Ukuvalwa kwezikolo ngeviki edluleyo sokuvuselele ukwesabela kokuqhamuka kwamaphathi abasakhulayo awokuganga okuthiwa ngamavuzu edolobheni lakoBulawayo. Sikhangele njalo lokufika edolobheni lakoBulawayo okwenziwe ngumsekeli kamongameli elonkosikazi wakhe. Esilugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande, ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo 7:30 ntambama lilo ntungamile inkomo. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho kuzilalela ebulenjini ku www.voandebele.com.